İncebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kulamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7. Ngolwesibili mhlaka 31/4/2023, uMpresident Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Sanibe kakhulu ngamazwi la athulwe ngomkhulu ngomkhulu wesithi amhlophe kubandla lezalo PF esithi ukhetho lwahamba kuhle. Lokhu akusikho qiniso, kodwa ke singadali kakhulu ngoba iprogramu yesadaka ekapheli mhlaka 4 November izakontinua. Kumele simele besibone ukuthi impumelo yakhona kahle kahle izaba njani.
Kwamukelwa ngemibono ehlukeneyo okuphume emhlanganweni wamazwe awesadak owe-extraordinary summit osungulwe namhlanje, kodwa wagcina umiswa wasudluliselwa phambili ngemva kokuphazanyiswa ngamagagasi asebule njini kwi-intanethi.
Ihudo lethu litholakala xa umuntu edlile kumbe wanatha amanzi angahlanzekanga. Liyaxwayisa-ke ukuthi nxa lihamba lingahambi liqhawula abantu izandla, njalo lihlambulule izandla kuke konke ingakadli ezintweni ezithengileyo ama-orenji konke lani, liqalele kuhlanze emanzini.
Ukuswelakala kwamanzi ayeneleyo, ukudubuka kwezitishi zempompi ezithwala ingcekeza lamanzi aphuma ezambuzini, nokungahlanzeki kwamanye amadolobho kubikwa kuyikho osokubangela kumemetheka kwesikhudo esekholera eZimbabwe. Ngesiko kahulumende le-Israel, uMnumzana Benjamin Netanyahu walile ukubeka phansi izikhali empini abayilwa leqembu lebutho eleHamas nakwele Palestine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umhlangano wamazwe angezansi yezwekazi le-Afrika owe-SADC owe-Extraordinary Summit osungulwe namhlanje ucine umiswa wasudluliselwa phambili ngemva kokubhekana lodubo lokuphazanyiswa kwamagagasi njengoba ubuqhutshwa ebulenjini. Ubikwa uzaqhubeka ngomgqibelo. Kubika uMarcus Kama we-Studio 7.
Lokhu kubikwe yisikhulumeli sehhofisi kamongameli welizwe uMnumzana George Jaramba, ongathandanga ukuviza ukuthi udaba lweZimbabwe lukhulunywe ngalo kumbe hatshi ekuqaleni komhlangano walamhla, njalo kazange acace ngokuhlafunwe yinkokheli ye-SADC.
What's the difference in ordinary and an extraordinary summit? What's an extraordinary summit? I don't owe you an explanation, by the way.
Bekukhangelelwe ukuba umhlangano lo obumele uqhutshwe ngeviki ephelileyo uhlolisise udaba lokhetho oluqhutshwe kweleZimbabwe ngoNcwabakazi lolusanda kuqhutshwa eSwatini lokunye okuphathelene lezomvikela kwele Democratic Republic of Congo, Mozambique lamanye amazwe abhekane labahlamuki. Abamabandla aphikisayo kweleZimbabwe bafisa ukuba iSADC esizaqhuba omunye umhlangano we-Virtual Extraordinary Summit ithathe isinqumo sokuthi kumele luphindwe ukhetho kweleZimbabwe abathi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Iqula labahamba eZimbabwe ukuyahlola ukhetho ele-SADC Observer Mission lakubeka sobala ukuba abakhonona ngokhetho kumele belandele imithetho yelizwe. Kodwa uMnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, uthi bafuna ukuba inkokheli ye-SADC iphume lesinqumo sokuthi ukhetho lwenziwe kutsha eZimbabwe.
Danile kakhulu ngamazwi la athulwe ngomkhulu wesithi amhlophe kubandla lezalo PF esithi ukhetho lwahamba kuhle. Lokhu akusikho qiniso, kodwa ke singadali kakhulu ngoba iprogramu yesadaka ekapheli mhlaka 4 November izakontinua. Kumele simele besibone ukuthi impumelo yakhona kahle kahle izaba njani. Kungaba kuyikutshaya esihle umphini okwenziwe ngutshalimane, asikwazi ukuqakatheleka ukuthi simelele iprogramu iphele sizwe i-full statement yesadaka ezaphuma mhlaka 4 November.
Ekuvulweni komhlangano walamhlanje, umgcinisihlalo we-SADC uMongameli João Manuel Goncalves Lorenzo we Angola uchayele ihlombe leZimbabwe leSwatini ngokuqhuba ukhetho olukhululekileyo.
Allow me to express our hope that this same spirit could also be seen in the elections that will take place in the Republic of Madagascar and the Democratic Republic of Congo.
Ngivumelene ngiveze ithemba lethu lokuthi wona lo umoya ungabonakala okhethweni oluzoba khona eRepublic of Madagascar kanye laseDemocratic Republic of Congo.
Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF, uMnumzana Farai Marapira, uthi akumangalisi okwethulwe ngumkhokheli wakwele Angola.
We welcome this congratulatory message, and it vindicates us as ZANU-PF, because you find that a lot of disinformation was going around, and a lot of fake news, and a lot of false accusations, and a lot of fake allegations, which were trying to point towards the discredited election. The lies may be fast, but the truth will always catch up, and the truth is catching up.
Awamukela lo mlayezo okuchayelwa ihlombe njalo uyasigeza njengeZANU-PF ngoba kunengi ukuhlambalaza okwekusenzakala indaba ezingamanga.
Kodwa uMnumzana Efizila Ncube oyinhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association uthi usobala ukuba iSADC ingeke yasiza uZulu weZimbabwe ukuxazulula inkinga yempumela yokhetho oluqhutshwe lonyaka.
Akulanto emangalisayo ngomhlangano weSADC, ikuvezile kahle kamhlophe njalo ukuthi abantu beZimbabwe abangafaka ithemba phezukwayo kabasukume bazenzele, ngokuba iSADC kayisoze ibe lusizo ekuletheni inguquko eZimbabwe.
Inhlanganiso eSADC yake yangenela kwezokhetho ngesikhathi kubusa uMuyi uMnumzana Robert Mugabe ngomnyaka 2009, kwagcina kubunjwa uhulumende womanyano kulandela ukuqhutshwa kokhetho olwasolwa kakhulu ngamazwe omhlaba, ngoba kwakusobala ukuthi ibandla eliphikisayo lalinqobile. Akwaziwa ukuba bengangenela njalo na kukhetho oluqhutshwe lonyaka, ngoba iSADC Observer Mission isigqibe umsebenzi wayo. Umbiko wabakubonayo ngokhetho lolu wanikezwa uMongameli Emmerson Mnangagwa. Lanxa inhlanganiso lamazwe angentshonalanga akubeka sobala ukuthi ukhetho lwalonyaka aluqhutshwanga ngemfanelo, ikhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission yethula umbiko ukuthi uMnangagwa nguye onqobe kulolu khetho lokudinga umongameli welizwe. Ngakwelinye icele, umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa echaya ngenduku phansi ethi waqilwa libandla leZANU-PF leZEC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ukuswelakala kwamanzi ayeneleyo ukudubuka kwezitishi zempompi ezithwala amanzi alengcekeza ezambuzini lokungahlanzeki kwamanye amadolobho kubikwa kuyikho okubangele ukumemetheka kwemikhuhlane yesihudo enjengecholera kweleZimbabwe. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chizaspanda.
Ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko othi kuthange kutholakala abantu abangamathumi asikhombisa lanye 71 benecholera wobulala oyedwa. Ugogoma Gumede ohlala emzini wetshabalala kobulawayo ubelalisiwe yilo umkhuhlane.
Bengigula sibili, hhayi bengitshayela ikholera, ibengitshaye kakhulu. Kodwa kathe sengingcono ngahamba eThorncliffe esibhedlela. Yikho ukuthi ngize ngibe ngcono lami. Kodwa ngangiphatheke kakhulu ngendaba yekholera.
Umhlali welokitshini leCourt Park kobulawayo uMnumzana Clopas Chiripamberi uthi kezwa kuhle esiswini mhlawumbe ingabe yiyo ikholera.
Ikholera leyi ngukubizwa ngayo ukuthi abantu baphela, abantu babulawa ngezisi ngukuthiwa ngamanzi lawa amanye esiwanathayo. So angiwazi ukuthi kuyini mina lami, so angizwa ukuthi sisami sisiba buhlungu, angiwazi ukuthi kuyini. Unala amanzi esihlangathayo amanye ezigubhu amanye enjaninjani sebana amanzi sometimes ahlukaisaphonge ukunatha imali yokuthenga amanzi gasilana.
Umqondisi wezempilakahle kobulawa udokotela Edwin Kosinathi Sibanda Mzingwane uchasisa ngesimo sekholera kuleli dolobho.
Kobulawayo sokutholakele abantu abalekholera kumbe abacatshangelwa ukuthi banomkhuhlane wekholera abangu-12 12. Ngikhuluma kusiyafika izolo kulabo bantu bahloliwe watholakala abathathu belawo umkhuhlane sebelachiwe bahanjiswa ngamakhaya kwasala oyedwa
umkhuhlane wesikudo uzwana nengcikeza osiqhitha mfundo solwaye ngwenya osebenza esibhedlela sempilo koBulawayo uxwayisa uzulu ngalo umkhuhlane
isihudo lesi sitholakala xa umuntu edlile kumbe wanatha amanzi angahlanzekanga liyaxwayisa ke ukuthi nxa lihamba lingahambi liqhawula abantu izandla njalo lihlambulule izandla kukho konke ingakadli lezintweni ezithengileyo ama-orenji konke lani liqalele kuhlanze emanzini ngoba lo mkhuhlane uyingozi umphefumulo womuntu uyatshabalala kusiya ngamahola
ukatalo wezempilakahle luthi umkhuhlane wesihudo ubhake kakhulu eHarare lemasingo njalo sowufe abantu abedlula ikhulu 100 kusukela ekuqaleni kwalo mnyaka ngikobulawayo ngimele esihudo 7 igama lango Ezra Jesus Banda.
Inhloko kahulumende le-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu walile ukubeka phansi izikhali empini abayilwa leqembu lebutho eleHamas lakwele-Palestine. Ekhuluma lentatheli izindaba umnumzana Netanyahu uthe ubeka phansi izikhali kuyabe kuyikuvuma unqutshwa leqembu leHamas lona elibalelwa yimelika kuluhlu lamaqembu ama-terrorist. Inhlanganiso ephathisa abantu eGaza eye-United Nations Agency for Palestinian Refugees yona ithi umumo awusamanga kuhle eGaza njengoba sokusilela imithi, ukudla, amanzi, amafutha ezimota njalo lemigwaqo isigcwele ingcekeza egeleza ivela kuzambuzini. Ezinye izisebenzi zalenhlanganiso ezingamashumi ayisithupha lane zibikwa zibuliwe kulimpi kumaviki amathathu edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube oweStudio 7 uxoxe le ngcwethi yezombusazwe njalo engunobhala wenhlanganiso evikela amalungelo oluntu eye-Freedom Alliance umnumzana Nhlahla Moses Ncube.
Mina ngibona kuyinto embi ukuthi khona kube lelizwe kumbe umuntu ohlasela omunye umuntu kubula abantu ngendlela okwenzakala ngayo. Khonapho kuzakwenzeka ekucineni kumele still bayihlala phansi. Yindaba bengahlali phansi bakulungise kungakabulawana ngendlela nale okwenzakala ngayo. Kube sokusiba kubi kakhulu bona laba abazasekela inhlangothi bejojozela ukuthi kubula abantu. Kuyinto embi kakhulu leyo siyikhangelelanga ngaleyi century ukuthi kube le barbarism efana nayo nale.
Sibona kusalabanye abathunjiweyo lapha ngombono wakho kuyini okungaphathisa lapho ukuthi abantu laba bekhululwe?
Vele uyazi ukuthi into encedayo empini is to sit down kukhulunywe kube lama terms of reference okumele alandele kumiswe impi. Akukho vele okunye okungenziwa ungazi ukuthi ndothi ngebhomba laba kakhulu akusebenzi. Ungakhangela kule ndaba ye-Ukraine ngake ngawubeka umbono wokuthi indaba leyi ayisozibe into ye-1 week kwangantwa kuyaba yi-1 week sokupheli kodwa hayi akwenzakalanga khona lokhu ukuthi khona yenze 1 week lanamhlanje lokhu ikhona. So okufunekayo yikuthi abakhokheli be-Israel le-Hamas babe ngabantu who value ngesingisi ilo kuze i-human life.
Ngombono wakho i-United Nations singathi iphathisile na kulo msebenzi ewenzileyo ophathisileyo kade si kumbe kunenge okusafanele ikwenze?
Ye, i-United Nations uhlupho lwayo mfowethu o-America labo-Britain yibo ababe in control of United Nations. Ibhonjwa nje i-Israel ilokuzeni eyihamas ama-Palestine abhonjwa kuyaziwa ngasekusithekeni ukuthi nxa kuvu i-America ukusekela labo lozeni kutho ukuthi i-United Nations iyakusekela. I-United Nations is toothless.
Pho nxa akumi kanje yini engaphathisa impi leyi manje izamiswa yini?
Uyabona impilo ukuma kwayo ngikubona kunzima ukuthi ime ngaphandle kokuthi bona laba abatshotshozele kube yibo abakhuzana. Manje bona abakho neutral ngoba i-United Nations kumele ibe neutral.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo engunobhala wenhlanganiso evikela amalungelo oluntu eye-Freedom Alliance. Lapho ke limuzwe ixoxa loTabo Kancube owe Studio 7 ese South Africa. Abahlangothi lukahulumende olunakekela izifuyo lokwelatshwa kwazo ole-Department of Veterinary Services bathi sebevuselele ukulungiswa kwemithi lamajekiseni okuvikela imikhuhlane eyama-vaccine elizweni lonke. Lokhu kuvele namhlanje lapho kusungulwa okusemthethweni indawo yokuhlola imikhuhlane ehlasela inkomo eyeGwanda Provincial Veterinary Laboratory ezancedisa abalimi ezansi emandebeleni ukuthi bathole uncedo olweneleyo lapho begulelwa yizifuyo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Lokho kuza ngesikhathi uzulu emandebeleni kakhulu esiqinini seyinsiza ekhala ngodubo lokufelwa zinkomo ngenxa yemikhuhlane yemkhaza. Umqondisi we-Livestock Production Systems in Zimbabwe Project, uMnumzana Sikhalazo Dube, osebenzela njalo inhlanganiso ye-International Livestock Research Institute, uthi ukusungulwa komsebenzi wokulungiswa kwemithi ama-vaccine awe-general disease kuzadala ukuphepha kwenkomo kulesi sabelo ezife ngobuningi enyanga ezedlulileyo.
Sethe abanye babo bayafundiswa emahofisi ethu eKenya, bayafundiswa ukwenza i-vaccine ye-tererosis ka-January disease. So bafola lo bebesenza about 20,000 ama-doses. Kathesi njengoba uzule bekhuluma lapho ukuthi bayenze 300,000 ama-doses. I-50,000 yakhona yiyo ibonela provincial level eGwanda iSayirinovetayi level. Isiza-ke isizasetshenziswa-ke kubalimi endaweni ikakhulu endaweni ezilomkhuhlane kakhulu we-January. Nxa idosi ihlatshiwe enkomeni yakho, inkomo yakho iba lokuvikeleka ize yekufa.
Ugcizelele sithi ukuvulwa kwale ndawo yokuhlola izifuyo kuzancedisa kakhulu abafuyi kulesi sabelo ukuze bavikele izifuyo zabo kumkhuhlane efana lodalwa imkhaza leminye.
Qakathekileyo kakhulu emkhuhlaneni is quick detection and quick treatment, ukuthi masinya sibe kwazi umkhuhlane okhona phakathi kwesifuyo uyuphi, ukwenzela ukuthi yelatshwe masinyane umkhuhlane ungakamemetheki, ngoba ungamemetheka siyavala isibaya. Umkhuhlane we-January tererosis qakatheke kakhulu ukuthi ikhontrolwe, so kumele sazi ukuthi yiwo yini kumbe ngeminye imikhuhlane esezifuyweni zethu. Ama-laboratories afana lale ayenza kube lula ukwenza lokho, ukwenzela ukuthi abalimi bathole uncedo oluqondileyo.
Lamazwi agcizelelwe ngukhosikazi Lathiso Dlamini Maseko, umabhalane omkhulu wesabelo seMatabeleland South.
Namhla siyabonga ukuthi baze basilethela ilaboratory lapho esizathi khona sikhangelisise, sicubungule, sicwaninge ukuba kambe kuyini okubulala inkomo zethu. Hatsho ukuthi sihamba silokhu sithi black leg, what. So sesile laboratory ukuthi umdala ngathi hayi mina ngiyayazi nxa yayisisiwe ngani ikhuphula imiphandle ibulawa yilokhu, bathi khona bisa lapha sizoyichecka siyibone.
Unkosikazi Sarah Picol obemele inhlanganiso ye-European Union uthi bazimisele ukuncedisana leleZimbabwe kwezokulima, njalo sebekhangelele ukuthi kube nenguquko ekulondolozweni kwezifuyo.
We expect to see now it's there are concrete changes for the farmers.
Esesikukhangelele ukuthi sibone inguquko ebambekayo kubalimi abazathola ulwazi abazaliphiwa kulebhu leyo kanye lalolo hlelo ukuze balandelele masinya imikhuhlane ehlasela izifuyo zabo, njalo bazivikele ngolwazi abaliphiwa ngabe-vetinari.
Inhlanganiso yomanyana wamazwe awezwekazi le-Europe, e-European Union, ikhiphe uncedo lwezigidi ezinhlanu zama-euro 5 million euros kusukela ngomnyaka ka-2020 uhlelo lwe-Livestock Production Systems in Zimbabwe Project. Iinkomo ezedlula inkulungwane ezingama-20,000 kubikwa zifile lonyaka ezansi emandebeleni ngenxa yemikhuhlane edalwa imkhaza, kuthi inkomo ezedlula ingxenye yesigidi 500,000 zifile ngomkhuhlane ofanayo elizweni lonke jikelele kusukela ngomnyaka ka-2018. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Bakhala ngendlala ukuswelakala kwamanzi lokunye abantu bemaphandleni ezabeleni zemandebeleni ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka ngamandla. Kubika uGibbs Dube.
Omunye wabakhala ngesimo esibi somnotho welizwe nkosikazi British Banda ohlala esigabeni seJimila eJolojo.
Ngimele iJimila lapha bakithi siyanxusa, usho abazonceda ukuthi
ngabe lalo bebe bezosisiza shuwa ilanga esikhangalanela lethimina lesabeka lenyoni zangena zaqede emasimini akulalutho so besicela sibili abazonceda ukuthi basincede ngokudla ngoba hey ilanga lechiso okunye okumangalisayo zihlobo zikamlimo kunzima shoku lapha
uyakhala njalo lo mnumzana Jeffrey Juma uhlala esigabeni lesini
hlupho silalo kulezi nsuku luhlupho lwamanzi uhlupho lwamanzi kukhwamalele sibili izibhorane ayazenelisa abantu kanye lenkomo kodwa siyazama ukuthi abanye bekhephe iziva ngale ngemfuleni kugwayi ukuthi kunathise inkomo kodwa hheyi hhayi uhlupho lwakhona lukhulu kakhulu sibili njalo futhi la manzi vele ayatsha tholakali lezi nkomo sezingenelwe imikhuhlane lapha hhayi hayi ziyafa inkomo kasikwazi ukuthi kumele uhamba njani ngaziyo zike zafa lapha kumakhelwane ngabona sezikhwane zakhona 5 so hhayi besicela sibili ukuthi nxa abantu bevetinary bengasondeli eduzane bezama ukuthi bencedise kulokhu okunye bantu indlala ilanga liyatshisa ilanga akulalutho lapha eziphaleni lapha nxa bekhona la bazoncedwa kwasondela eduzane beke benceda itsholotsho
umnumzana Daniel Nxumalo laye uthi badonsa nzima esigabeni sebubi
impilo inzima kakhulu kwabanye abantu kulabantu omakhelwane labantu ewadini obabonayo ukuthi bathwele nzima ukudla abantu baswela ukudla akukho abantu balambile kulabanye abantu abathona ilanga bengadlanga bebhajekthela ukuthi baze baye kudla ntambama ngoba beseva impuphu sibe sicela ukuthi ma kungaba loncedo losizo olungaba khona olokuthi abantu befinyelele ukudla njalo kule ma-villages achiyechiyeneyo aswela amanzi so kuleyo ndawo eswela khona amanzi sokubangela ukuthi abantu babe lomkhuhlane wesihudo ngoba bengela manzi ahlanzekileyo kule village uficisana ukuthi ilesiborane esi-1 but inkulu kakhulu so sebenatha amanzi awemaphithi banatha amanzi awemfuleni amanzi angahlanzekanga so khonokhana sokubangela ukuthi sizithole sesingani siba phakathi kohlupho olukhulu kakhulu njengewadi
ucela ukuba uhulumende angenele ukuze abantu bephile ngcono
cela ukuthi lezinye inhlanganiso kumbe uhulumende ma engakwanisa ukuthi ancedise abantu abanjalo bancediseke abantu bebubi district ngoba kulodubo kulezinye indawo izulu alizange lana
kasenelisanga ukukhuluma lo mphathi indambo wesabelo lesi umnumzana Richard Moyo owatshela uzulu ukuba bazama ngamandla wonke ukuthi belungise okuhlupha abantu esabelweni lesi wathi okunye abakuzamayo yikwakha idamu elikhulu elegwayi sangani dam elinakho ukusiza abantu abaningi kuleyo ndawo labahlala koBulawayo ngimele iStudio 7 seMaryland ngoCape Stube
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
iningi labasakhulayo bathi batheliswe amagabhavuzayo isimo esikhona elizweni ngoba lokhu bengakayitholi imisebenzi abayithenjiswayo ngesikhathi kukankaselwa ukhetho olukhulu olwenziwe eZimbabwe ngoNcwabakazi bathi bona badla kanye ngelanga njalo kabala mali yokwelatshwa emaklinika lezibhedlela impilo yabo isisezandleni zikaNkulunkulu kubika uTobias Mzingwa
Ibandla leZANU-PF lathembisa abantu izulu lomhlaba ngesikhathi likhankasela ukhetho olwaqhutshwa ngungcwabakazi lonyaka. Abatsha bathi sekuzinyanga ezimbili kuqhutshwe lolu khetho kodwa kulokhu kungela nguquko ekhanyayo elizweni. Abathi badonsa nzima ngoba iningi labo lehluleka khona lokudla kanye ngelanga ngenxa yesimo esibi somnotho eZimbabwe. Omunye wabasakhulayo okhala ngokwenzakala elizweni nguSenzeni Maphosa okubandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change.
Ubuyanga lokho bubambe abatsha kula misebenzi bagcwele iganga bathengisa yonke into kanye lemizimba. Abasakhulayo bacapha imingcele besiyadinga idlelo kwamanye amazwe okwenza usale abalutshwane bemilana lobunzima ekutshintsheni imithetho engathakazeleli ukuthuthuka kwabo. Abantu abatsha bagalule ekusebenziseni izidakamizwa kubangelwa ikakhulu ludubu.
Uyalila lomunye osakhulayo uNdumiso Ncube ohlala koBulawayo.
Abantu abatsha abazisebenzayo noma abenza amabhizinisi ahlukeneyo bahlangana nenhlupho eziningi ukuqhuba amabhizinisi ngaphansi komnotho welizwe lethu ngesimo umnotho okuyiso okubangela ukuthi amabhizinisi abo angabe sakhula aqhakaze ngendlela okufanele ukuba ngabe akhula ngayo.
Kodwa enye yenkokheli zabasakhulayo bebandla leZANU-PF abesabelweni sakoBulawayo uAddington Mpofu uthi uhulumende webandla lakhe kumele atshayelwe ihlombe ngoba upha amandla abatsha.
Ama youth have been able to be integrated into e-government. Uhulumende ufake ukuthiwa ngama youth desk kuma ministries wonke. Uhulumende ulethe i-youth bank. Sesikhuluma going forward what our youth need to do is not only to support Vision 2030, but to be a part of Vision 2030 by participating.
Njengoba lokhu iphela amandla emali yakuleli, owake wakhokhela inhlanganiso emela abafundi bezikolweni zemfundo yaphezulu, eleZimbabwe National Students Union, uBinon Ncube, uthi kunzima ukusungula ibhizimusi kweleZimbabwe.
Uhulumende nxa ekhuthaza abatsha ukuthi babe ngama-entrepreneur, thina sikubona kuyindlela yokuthi uzama ukulungisisa ukuthi wehlulekile ukuthi abantu abatsha babe lemisebenzi. Ngakho-ke usedinga indlela zokuthi kube sangathi kule nto eyenzakalayo elizweni empilweni zabantu abatsha. Kodwa sikhuluma eqinisweni, leyo mali yokuqalisa leyo business or leyo project yabe yavela ngaphi? Imali yethu iyaluza ivalue ngeviki, iyantshintsha, ama-rate ayantshintsha.
Osakhulayo ocubungula indaba zabatsha ezimele, uMnumzana Bhekimpilo Ncube, uthi abadingi amathuba kwamanye amazwe abasakhulayo ngoba sekuzalele ingwe kweleZimbabwe.
Inyathela abatsha abangalithatha engilibona lile ngqondo yikuthi bazame ukuthi bazithuthukise kwezemfundo, bazame ukuthi bathole ama-certificates noma ama-diploma angabani tholisa amathuba ngaphandle kwelizwe. Nxa sikhangele izithembiso abaziphiwayo ngabakhokheli asebethe bathatha futhi umbuso, angiboni kusiba lotshintsho.
Kodwa uBelinda Cele, indodakazi kaMuyi uSifa Sicele owalwa impi yenkululeko, uthi kuyasinda ukusuka kweleZimbabwe.
Kimi kungitshayisa ngovalo ngenxa yokuthi akula guarantee even the lizwe okuya kulo amazwe amakhulu lawa yiwo namhlanje alendumo yezimpi kuyafiwa eSouth Africa, khona leke kubo Russia kulezimpi, kubo South Sudan. So akungani kuyathokozisa, hhayi akuthokozisi kakhulu.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzama ngamandla ukuvuselela umnotho okumele ulungiswe ngabadabuka kweleZimbabwe ngomutsho wakhe esithi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Uhulumende wakhe uthi ulenhlelo eziningi ezabatsha njalo lezomuntu wonke ezilakho ukuthuthukisa ilizwe. Ababona ngezomnotho bezimele bathi lokhu okwethulwa nguhulumende ufana lokuchaya indlovu ngempama. Ngimele iStudio 7 seHarare, nginguTopias Mutsingwa.
Selugqoba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa yongukhrasetis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.